lokho kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle embikweni eliwethule ekutshoneni kwelanga izolo njalo kusalindelwe inani labacatshangelwa ukuba lomkhuhlane lo. Abezempila kahle bathi kutshone oyedwa eBikita esigabeni saseMashingo, kwathi abathathu baseMozambiki batshone eMbire esigabeni saseMashonaland Central izolo. Inani labatholakale belawo lomkhuhlane selokhe waqhamukayo elizweni selifike kukhulu elilamachumi ayisikhombisa lantathu 173. Ugatsha lwezempila kahle lukhuthaza abantu ukuthi bazinakekele kundlela abaziphatha ngayo okunjengokugeza izandla ngamanzi ageleza evela empompini sikhathi sonke. Asenelisanga ukuthola okuningi ngalolu daba ngoba umnumzana Donald Mujiri okuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu kugatsha lwezempila kahle esithi kenelisi ukuxoxisana lathi njengoba esemhlanganweni. Umbiko wogatsha lwezempila kahle owethulwa nsuku zonke uveza ukuthi abantu abayisikhombisa bebesezibhedlela ezishiyeneyo elizweni ekutshoneni kwayizolo. Abathathu bebesezibhedlela seBidebridge District Hospital esigabeni seMathebeleland South, oyedwa eseBikita District Hospital esigabeni seMashingo, omunye eseThorngrove Hospital edolobheni lakoBulawayo. EChimanimani District Hospital esigabeni seManicaland lakho kulomuntu oyedwa, laseklinika yeChidodo esiqintini saseMpire esigabeni seMashonaland Central kuloyedwa olalisiweyo. Umnumzana Thabani Sibanda isakhamuzi seCodre Park edolobheni lakoBulawayo uthi ukhathazekile kakhulu ngokuthi usungenile lasedolobheni lakoBulawayo lomkhuhlane wesihudo sekholera.
KoBulawayo lakho yikho lapho othola ukuthi kulamalokitshi amanye asele more than amaviki amathathu engelamanzi. Lokhu sokungenza umkhuhlane lo umemetheke kakhulu. Kathesi nxa sikhangela koBulawayo ukhona osethe wabanjwa elawo lomkhuhlane wethu, sokuthi nxa ungangena lapho koBulawayo sikhangela ukuthi amanzi ayahlupha, sokungadala inkinga enkulu ngokungalo umkhuhlane wekholera.
Umnumzana Sibanda ukhuthaza uhulumende labomanisipala elizweni ukuba balungisise udubo lokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane.
I-Country Park abaningi abantu basasebenzisa ama-black toilets, so singathatha ukuthi ama-black toilets lokuswelakala kwamanzi sokungenza umkhuhlane lo wekholera umemetheke, ngoba wona umkhuhlane lo kakhulu udala ufuna ukuthi kube lokuhlanzi, abantu banjani babe clean, utholakala amanzi a-clean, abantu bageze izandla ngazo zonke isikhathi, bagezise into zonke zibe clean. So nxa amanzi engaswelakala njengakathesi kuzenza lo mkhuhlane wekholera umemetheke kakhulu.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA uthi mayilungisiswe imbangela yokufa kwabantu minyaka yonke bebulawa yilo mkhuhlane wesihudo sekholera.
Imbangela ngamanzi angahlanzekanga, imbangela yokuswelakala kwamathoyilethi asebenza ngendlela efaneleyo esithi ngesikhiwa yi-sewer system. Imbangela yokuthi abantu ezibhedlela kabatholi uncedo masinyane ngokuba kungela mithi, kungela zinto leziyane zithi nxa ngabe sebehlaselwe yilo mkhuhlane wohudo bakwazi ukwelashwa. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi kulungiswe izinto zona lezo ezizwe eziyinkinga, kube lamanzi ahlanzekileyo, kube le-sewer system, ama-toilet asebenza kahle, izibhedlela lazo zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngaleyo ndlela sizakwazi ukulondoloza sivikele impilo zabantu.
Lo mkhuhlane uqhamuke elizweni mhlaka 12 ngenyanga edluleyo edolobheni leChegutu esigabeni seMashonaland West. Abogatsha lwezempila kahle baveza ukuba phakathi kwabafika phose amakhulu amabili 173 abacatshangelwa ukuba balomkhuhlane lo, sokulesiqinisekiso sokuthi abangamachumi amabili lanye babo balawo, abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 157 sebesinde kuwo ekutshoneni kwelanga izolo. Njalo ubikwa ubhahe kakhulu eBuyera, Chegutu, Chikomba, Chimanimani, Chipinge, Chitungwiza, Chiredzi, Harare, Kokwe North, Marondera, Mazowe, Samba, Mutare, Murewa, Mwenezi, Seke, Leweza. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevisi Gama.